Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kade sube le constitution enja eyabuye yathi ngikhona education fuze ibe free basic education. Kutaba abalandele lokho abakhulunywayo kwe constitution. Ngimatchi le sicaba ngokuthi bazayimukela isicelo sethu. Yi effort nje ukuba tshengisa nje ukuthi abantu abakho happy.
Abazali labantwana besikolo esigabeni seprimary bafole esidaladen seHarare lamhlanje betshengisela ukukhonona kwabo phezu kwenyathelo likahulumende. Olohlelo lokubhadalisa imihloliso kwabenza izifundo zika grade 7. Uhulumende uthi kasoze engezelele iholo lezisebenzi lonyaka ngoba imali esetshenziswa ukubhadala lezisebenzi siqonge kakhulu.
Lokhu kube yinto enhle kakhulu okuphiwa kwabantu basemganwini ama-title deeds ngemva kwesikhathi eside kangaka belokhu belwisana lo council wakobulawayo. Kuletha ithemba ebantwini bakobulawayo.
Ikhansili yakobulawayo isithethe isinqumo sokuthengisela uZulu izindlu abehlala kuzo ebhadala nyanga zonke ezeMillennium Housing Scheme elokitshini leMganwini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abazali labantwana besikolo esibangeni seprimary bafole ezitaladini zeHarare lamhlanje betshengisela ukukhonona kwabo phezu kwenyathelo likahulumende elokuthi ulungiselela ukuhlawulisa ukubhadala imihloliso kwabenza izifundo zikagrade 7 kanye lokwengezelelwa kwenhlawulo yemihloliso kaform 4 besithi bafuna kokubili kwesulwe. Intathe yezindaba ethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenye yengoma ebezihlatshelwa ngesikhathi abazali labantwana befola edolobheni leHarare emkhosini oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Association. Umnumzana Sipho Makore wasemzini weSt Mary's eChitungwiza ngumzali wengane ezimbili ezithatha izifundo zikaform 2 lograde 7. Akasebenzi uMakore uphila ngokuthengisa ethi lokho osekhulunywa ngabezemfundo kuzangezelela ubunzima yena labanye abanjengaye ababhekane lalo.
Ngikhona kuvukile ukuze ngibuye ngapha ngoba imali yangikhona vele angiyikwanisi. Angithi abazali ngasibambaneni, ayisonto yokudlala ngayo le. Thina sikhule singabhadale i-exam ye-grade 7 kodwa kade sekuthiwa ngayibhadale njani. Kuyandihlukuluza, kuyandihlupha sibili sibili.
UMakore uthi yilesi simo esimenze waphatheka labanye kulokhu kufola ngoba esephelelwe.
Nokuvukile ngokuthi thina sikhule singabhadali i-grade 7 ama-exams kodwa kade sizokuthiwa u-grade 7 ngabhadala ama-exams yaboneko ngivuqile ukuthi ngibuye ngapha.
Unkosazana Nancy Madzivire ongumcebisi kwezemithetho enhlanganisweni yeZim Rights uthi abenhlanganiso yakhe belisola leli nyathelo likahulumende kundaba eziphathelene lezemfundo.
Kade sube le constitution enja eyabuye yathi ngikhona education fuze ibe free basic education. Kutaba abalandele lokho abakhulunywayo kwe constitution. Ngimatchi le sicaba ngokuthi bazayimukela isicelo sethu. Yi effort nje ukuba tshengisa nje ukuthi abantu abakho happy. But nxa bengayimukelanga sizabona ukuthi singayenzani kodwa okwakhathesi siyakhangelela ukuthi nxa bazayimukela.
Umphathintambo ogatsha lwezemfundo yeprimary uDr Lazarus Dokora walile utsho icele lakhe. Wathi kumele kutholwe impendulo kulo phethe uhlangothi lezokhulumisana. Kunyange sanda kwedlula uDokora utshela uZulu ukuba ugatsha lwakhe seluzahlawulisa abantwana ababhala imihloliso kwagrade 7 amadola amathathu kusifundo ngasinye. Wathi le nhlawulo yemihloliso yezifundo zikaform 4 izakhuphuka isuka kwelithumi lantathu isiya kwelithumi lanhlanu $13 to $15 esifundweni ngasinye. Lokhu ngokwakuqala embalini yelizwe ukuhlawulisa ukubhala imihloliso kagrade 7. Abazali bathi inyathelo elifuna ukuthathwa nguhulumende lizabangela ukuthi iningi lalaba bantwana lehluleke ukuqhubeka ngemfundo yesekondari ngoba bengalobanga imihloliso kagrade 7 beswele inhlawulo yemihloliso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Uhulumende uthi kasoze engezelele iholo lezisebenzi lonyaka ngoba imali esetshenziswa ukubhadala lezisebenzi isiqonge isuka kuzigidi ezingamakhulu phose amane zamadola 381 million isiya kuma billion edlula amadola i2.2 billion ngomnyaka. Lokhu kwaziswe nguhulumende embikweni awethule kuphephandaba le The Herald lamuhla. Lokhu kusenzakala umhlangano obumele wenziwe ngumanyano wenhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ye-Apex Council lamuhla ungasabanga khona. Lomhlangano obumele uhlaziye indaba ezimbalwa ezibalisa udaba lweholo. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Enoch Parasai, utshele Studio 7 ukuthi bayasola kakhulu ukungabanga khona komhlangano walamuhla.
Thina namhlanje sifonela abanye bethu abe-Apex Council ekuseni ukuthi sihlangane singakayi ku-National Joint Negotiating Council. But samangala besitshela ukuthi umhlangano lo kawusekho. So singakwazi thina ukuthi namhla umhlangano lo kawusekho. We kumele sikhulume le-position paper yethu ama-salary negotiations nama-monetary incentives because sabhala kuhulumende sabatshela ukuthi sikhangelela ukuthi basinike imali enganani. Bazi bethithi kulamanye ama-monetary incentives anjengomhlaba ukuthi basinike ama-stands. Bazi basivumele ukuthi singene siyizimota lezi singabhadali i-duty.
Udaba lokubana uhulumende uthi yena kasoze engezelele iholo lo umnyaka lalo ludaba olukhanya lusegudwini. Ungasitshela ngani?
Sikubonile lathi emaphepheni namhla we singakwazi lokho because kumele sinegotiate sitshelane ukuthi kume njani. But simangalise sesibona sokuphuma emaphepheni yethu kumele sihlangane namhla sikhulume ngendawo yona le. So kukhanya ngani uhulumende the position already ukuthi ngabathinike ama-salary increment kodwa thina asikakwazi kumele sikuthi kukhulume ku-National Joint Negotiating Council.
Manje njengoba umhlangano ungasayenzakalanga kuyini osekuzayenzakala?
Kumele sihlangane njenge-Apex Council sibonisane ukuthi sizakwamisa njani then sesinzenza futhi uhulumende because umsebenzi wethu thina kumele sikhulumele izisebenzi because uhulumende from engikubonele emaphepheni sile sithi wona thina kumele singakhulume ngendawo yemholo. Kumele sikhulume ukuthi sincedise uhulumende ukuthi imali idinga. Now lo awusomsebenzi wethu owethu ukuthi sibatshele ukuthi abasebenzi bafunani and kuphelelelo lapho.
Uhulumende njengoba sithi yena kala mali lina liyaba lisithi kuhambe njani khona?
Thina silamanye ama-proposals njengama-stands because uhulumende kadinga imali ukuthi athenge ama-stands. Uhulumende ulawo umhlaba. So sithina nabe ngelayo imali bengasinika i-increment yethu in form of ama-stands wona lawo. Bengasinika sithi for example isisebenzi esihola imali yaphansi banikwe i-300 square meters ye-stand. Then sesithi le yi-increment yakhe for the next 3 years and then abanye abemagrade aphezulu banikwe ama-500-800 square meters zawo. Then sesithi in the next 3-4 years akula increment but siyawe sibhadala in kind because siyawe sizila ama-stands la. Then baphinde basivumele ukuthi once in 5 years si-import 1 vehicle duty free. Bengenza njalo impilo yethu ingaba ngcono even imali ingekho.
Lo mnumzana Enoch Parasai sikhulumeli senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhansili yakwaBulawayo isithethe isinqumo sokuthengisela uZulu izindlu abehlala kuzo ebhadala nyanga zonke ezeMillennium Housing Scheme elokitshini lemganwini ngemva kweminyaka elishumi lambili kulokuxabana ngalezi zindlu. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Izakhamizi ze-emganwini bezileminyaka zikhonona ngokuthi ikhansili sileminyaka elishumi lambili ibabhadalisa imali yezindlu lezi kodwa ibancitha ama-title deeds isithi izindlu ngezekhansili. Izindlu lezi zakhiwa ngo-2002 ngemali eyavela kuzizalwane ze-Australia ukuphungula udubo lohlupho lwezindlu ebantwini ababehlala esidotshiwe flats. Kulokunika uZulu izindlu lezi, iCouncil yenza ama rentals okwavusa ukukhonona lokhu kuzakhamizi, zisithi iCouncil ayilalungelo lokwenza lokhu ngoba ayikhiphanga mali ekwakhiweni kwezindlu lezi. Kulandela isimiso sikahulumende nyakenye ukuthi amakhansili wonke kanike uZulu ama-title deeds kuzindlu ahlala kuzo ebhadala ekhansilini. Ikhansili yakoBulawayo inqumeke ukuthi uZulu wonke osizindlini lezi emganwini owenelisa ukubhadala athole ama-title deeds ukuthi labo abehluleka ukuzithenga baqhubeke bebhadala nyanga zonke. Unkosikazi Olivia Moyo oleminyaka ekulezi zindlu uthi bayamukela isinqumo sokubanika ama-title deeds ngoba ukuthi babhadale nyanga zonke kodwa kungiyela nzuzo abayitholayo akula nqubela phambili.
Lokhu kube yinto enhle kakhulu okuphiwa kwabantu basemganwini ama-title deeds ngemva kwesikhathi eside kangaka belokhu belwisana lo council wakoBulawayo. Kuletha ithemba ebantwini bakoBulawayo ukuthi khathesi abantu sebezabakwazi ukuthi hayi sebeza benikwa ama-title deeds bona bebhadala ama-rates. Sifisa futhi ukuthi city council yethu yakoBulawayo inanzelele futhi labantu beminyela lasemabuthweni labo asebelesikhathi eside kakhulu bengela ama-title deeds.
Lanxa iCouncil inqume ukunika abantu beMillennium Housing Scheme ama-title deeds, lokhu akugoqeli abantu beiminyela, emabuthweni, emakhokhoba lemzilikazi, labo abalokhu bebhadala kuCouncil kuzindlu bengela ama-title deeds. iCouncil ithi udubo olukhona ukuthi kulezi zindlu zihlala imuli ngambili ngantathu, okuba nzima ukuthi kunikwe bani ama-title deeds, kususwe bani, asiwe ngaphi. Umeli ka Ward 7 kukhansili egoqela emakhokhoba lemzilikazi umnumzana James Sithole uthi udaba lokuswelakala kwezindlu ludaba olumqoka olidinga ukukhangelisiswa ukuze izakhamizi zingaqhubeki izihlala endaweni ezinjengemakhokhoba lapho okulemuli eziningi ngandlunye. Uthi abantu laba bayabesanda kulindawo okuletha imikhuhlane njalo kususe abantu isithunzi ngoba abazali labantwana behlala abalale bonke ekamelweni elilodwa.
Udubo lukhona ukuthi khona izakhiwo lezi sezigugile sezindala. Into eziningi ezinye zakhona kazisasebenzi kuhle, like nxa singakhangela ungahamba esambusini kukhanya ingane kakusasebenzi kuhle, impompi zamanzi kwezinye isikhathi sezivuza kazisasebenzi kuhle. Konke lokhu iCouncil iyakwazi, kodwa udubo olukhona kakhulu ludubo lwemali.
Umnumzana Melusi Mahlango isakhamuzi uthi iCouncil kumele idinge amanye amasu kanye lezimali ezivela kwamanye amazwe ukwakhela uZulu izindlu njengalokhu okwenziwa ngaphansi kohlelo lweMillennium Housing Scheme. Uthi iCouncil ingazimisela ukwakha izindlu kuzavuthelela lo mnotho welizwe ngokupha abantu imisebenzi.
I-waiting list isinkulu njalo abantu izindlu bayazifuna. Njalo nje izanceda umkhonomi ngoba nxa kuvele kusakhiwa umkhonomi uyakhula kakhulu ngoba kuzabe kulezitina labo samende labantu labo builder bazaqhathana ama construction companies labantu bazathola indawo zokuhlala.
Inhlanganiso ezikhangela amalungelo oluntu zihlezi zikhuthaza ukuthi uhulumende lengatsha ezijiyeneyo ezinjengama council kumele ziqakathekise ama property rights ukuze abantu babe lakho ukuba lesiqiniseko sendawo abahlezi kuzo. Kulandela udubo olalethwa ukususwa kwabantu lokudilizelwa izindlu ku operation Mrambatswina. Amakhansili afana leHarare leGweru lawo alokhu elezindlu lapho uZulu abhadala khona kodwa engena ama title deeds okungaziwa ukuthi azalandela nini isinqumo sikahulumende sokupha uZulu ama title deeds la. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Studio 7 Live Talk kuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court sokuthi abesifazana bengavotshwa mahlayana ezidaladeni besetheswa amacala okudinga abesilisa ngoba bephila ngokuthengisa imizimba yabo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkonzo yama Katoliki wele Burundi ithi kayiseyi kunceda leli lizwe kukhetho lokudinga umongameli olukhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo kanhlangula ngoba ukungahlaliseki lokutshengisela kulokhu kuqhubeka kuleli lizwe. Inhlanganiso le itshele amalunga ayo wonke akumakhomishini ezokhetho ukuthi aphume kiwo ngoba abantu belokhu betshengisela besithi kabafuni umongameli Nkurunziza acitshe ancintise okwehlandla lesithathu. Inhlanganiso yababona ngokulondolozwa kwemvelo eMelika eWildlife Conservation yethule umbiko kuliviki oveza ukuthi inani lendlovu kwele Mozambique lokhe lisehla ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini eminyakeni emihlanu edluleyo. Lokhu kubikwa kubangelwa ngabazingela inyamazana zendle ngokungekho emthethweni. Ukulwisana kubandla le-MDC Renewal Team phakathi kukamnumzana Tendai Biti lomnumzana Elton Mangoma sokuchiya abasekeli baleli bandla abaningi bedanile besesaba ukuthi ibandla leli lilakho ukuqhezuka phakathi osokuyimvama kubandla le-MDC lona eselaba zinhlangothi ezintathu. Umnumzana Mangoma lomnumzana Biti babanga ubukhokheli bebandla osokwenqabele kumanyana kwe-MDC Renewal le-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshimencube. Ukulwisana lokho sokuchiya iningi lizibuza ukuthi kambe abamabandla aphikisayo laba bazimisele ngobuqotho ukusebenzelana nabantu ekulwisaneni lombuso we-ZANU-PF kumbe abakufunayo izikhundla eziphezulu kuphela. Amacele e-MDC aqhubeka ebhidli kanje kulamanye amabandla amatsha ahlumayo afana leZim First Party ekhokhelwa umnumzana Maxwell Shumba le-Transform Zimbabwe ekhokhelwa umnumzana Jacob Ngarivume. Kodwa uzuluthi okudingakalayo ngumanyana oqinileyo ozasusa ibandla leZANU-PF embusweni hathi amabandla amaninginingi la alabakhokheli abakhanya bejonge izikhundla kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxe lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana David Ndlovu lomnumzana Edwin Ndlovu ebandla leMDC Renewal. Uqale ngokubuza umnumzana David Ndlovu ukuthi kuyini okwenzakalayo kumabandla aphikisayo.
Ona nama ngikhuluma ngamapartism nandehlupho because emhlabeni yilona maparty amabili, kule party yabanothileyo kule party yabayanga. So abanothileyo baphila ngakho khonoko ukuhlephuna abayanga ukuze abasale bekhona apho ezikhundleni zenu. So kwenzakala elizwe yikho khonoko ukuthi abantu sebesebenzisa amabandla njengendlela yokuziphilisa bona. Ungakhangela bonke abantu bafisa ukuthi banothe ngokuba la mabandla abaphila amanqondo babe lezikhunda babe lemali eziningi. So ikwenziwa ngabantu abanothileyo akula mnyanga ofuma i-political party izizathu.
Mnumzana Ndlovu Edwin nansi indaba.
Ye, kuyadanisa ukuhlephuka kwamabandla edividana kusiba icucu nje. Kamsonto entsha kodwa singakukhangela yinto esayibona isenzakala ngomnyaka ka-1963 iZANU ibhawuzuka iphuma ke kuzaphu. Sakubona sokuzokuya labo Frolizi nje sekubuya aphatha amaningi sibakhona bebhazuka. Kathesi siyakubona lakubo MDC kuyatholakala kodwa-ke singakukhangela khonokho kuyalimaza amaphathi kugcina kokukhipha-ke injongo eyiyo elisulelwe-ke lawo maphathi. Yebo kambe amvumelani-ke nokuthiwa umfoti lapho ubaba uNdlovu Alderman ukuthi amaphathi wakwabantu abanothileyo. I-political party ibunjwa nge-ideology ethile ifuna ukuthi seve iphephosi ethile kodwa-ke njengoba abantu singabantu benyama-ke kusuka-ke abantu bese bekhalela ubukhulu kakhulu bakhalela izikhundla kakhulu ukuthi nxa engadliwa esikhundleni sekumele siyabhazuke siyafomelakho ibandla-ke kuyinto-ke engaqondanga embona ngamsimbi kakhulu iyadiliza-ke injongo yabantu abaningi abaye bekhangelele okuthile. Kakhulu ngikhuluma-ke ngikhangelele kwi-MDC ukuthi abantu bezimbabwe bebekhangelele ukuthi yilo ibandla zabo elizabakhipha ebugqelini obukhona-ke kuZANU-PF kodwa-ke nxa selibhazukana-ke sebesiba izicucu abantu basuka badangale.
Ngiphenduke kini babu Ndlovu Alderman, sibona kulamabandla amaningi-ningi abunjwayo lapha oZim First Party ongarivume balamabandla abo omaduku labo sebeku-opposition i-NCA silibandla. Nxa likhangela ukubunjwa kwamabandla lawa amaningi-ningi likhangela lokudilika kwe-MDC njengeZANU-PF lizwa njani?
Yabona, iZANU-PF yibandla ngathi yi-mass movement
ilabantu bonke ndoke mbiyele ntini yami ukuthi emhlabeni kulesanda sokudla lesokudla kule busuku lemini kule emva laphambili so lamabandla akhona emhlabeni vele kulamabandla amabili kuphela ibandla labantu abancindezelayo labantu abancindezelwayo emabandleni wonke bakhona abantu abakhona ngokuncindezela bakhona abantu abakhona ngokuncindezelwa so emamhlabeni wonke abantu abancindezelayo yibo abaphumayo bengaboni ngansi ukusuka lobunzima bafume amabandla ukuze basebe bekhona ikakhulu ngingakhangela izisebenzi kathesi ezimbabwe izisebenzi ziyahlupheka kodwa-ke ufind ukuthi azisalandeli i-ideology kwakhuluma undlovu nge-ideology i-ideology yezisebenzi e-socialism ayisekho ngoba ngayikhona ngayizisebenzi zimanyene zalisa abantu abazincindezelayo so mina ukuthi kula mabandla adilika yafonywa kima kutsho lutho ngoba engikwaziyo ukuthi abantu izisebenzi izakhamizi kumele zi-strike against ama-capitalist full stop.
Mnumzana Edwin, sikhangela okwenzakalayo ku-renewal. UMankoma loBiti bayalwisana babanga ubukhokheli bebandla. Ilivame ukwethesa uMongameli Mgabe umlando wokuba nguntando kayiphikiswa wokuthanda amandla kakhulu. Litshiyene ngaphi le ZANU-PF, litshiyene ngaphi layo Mgabe?
Okwenzakalayo eZimbabwe silomnyama kakhulu. Ungakhangela asebengabantu abadala, umbuso abawaziyo abawubonayo, umbuso oncindezelo ka-Ian Smith. Lezo kusithi-ke laba-ke abatsha abakuma-40s, 30s, umbuso abawaziyo umbuso omubi weZANU PF. Yikho-ke nxa abantu befunda, bagcina befunda-ke kuZANU PF bafunde ku-Rhodesian Front. Lathi-ke siyi-MDC renewal, kuba khona-ke abantu abakopa kuMgabe, abakopa kuZANU PF ukwenza izinto.
Baba Ndlovu, sikhangele ukulwisana okukhona kubandla leZANU PF, lithini ngakho?
Ngithilo mina ukuthi mina ngiwami umbono, iZANU PF. Ngathi mina silelwa ilizwe lethu. Abantu bonke babalela ilizwe abacindezelayo ngathi ama-workers ama-peasants izakhamizi bonke balala ilizwe babe le njongo ethiyeneyo ngesikhathi silela ilizwe izinjongo zenezo zilokhu zilandelwa yikho kwenza kudabukana amabandla wonke ngebala leZANU PF izinjongo zenezo zilokhu zikhona ngoba kulwisana lamabhunu kwakungaliswa ukuthi bamhlophe kwakuyi-system of government eyayikhona eyayilizwe and abanye labo babesisa ukuthi uma sekuyimi lami ngizakwenza khona ukuyana.
Ubaba Ndlovu, akusigqibele uhlelo limi njani elakusasa lamabandla aphikisayo lizafa layikhipha na iZANU PF esikhundleni lehlukene kanje?
Kungadanisa nxa singafika-ke kumnyaka ka-2018-ke kukhetho amabandla kaphikisayo elokhu eyihlukene emaningi kanje kungadanisa kakhulu.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla se-MDC Renewal Team obexoxa ecingweni lo-Alderman David Ndlovu yisiphathamandla sebandla leZANU PF. Asizweni umbiko oveza imbono kahulumende weMelika.
Ngobusuku bukaSeptemba 11 ngomnyaka ka-2012, amalunga enhlanganiso ye-Ansar al-Sharia ahlasela izakhiwo ezimbili edolobheni leBenghazi kwele Libya. Besebenzisa izikhali ezijiyeneyo laba bantu babejonge hlukuluza lokubulala ummeli wele Melika eLibya. Babulala izizwalane zeMelika ezine ezibalisa ummeli wele Melika khonale eLibya lezizalwane zeLibya ezintathu. Izakhiwo ezahlaselwayo zahle zachabalala. Linhlanganiso ye-Ansar al-Sharia yasungulwa ngemva kokubulawa kukamongameli Muammar Gaddafi owayekhokhela ele Libya. Linhlanganiso iqhubeka isiba yingozi kuzizalwane zale Melika. Ngalokho inhlanganiso ye-Justice Program ithi izakupha imali engamadola ayi 10 million. Kulabo abazapha ubufakazi obuzenza kubotshwe abalokwenza lalesi sihluku.
Lo bekungumbiko oveza imbono kahulumende weMelika. Sobe isikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange WhatsApp. Siqale ngencwadi evele kumlaleli wethu othi salibonani izihlobo. Ngiyamsekela umama uManyoni ngendaba yokwengezelelwa kwezifundo zolimi lwesiChina lezinye. Zilungile zonezi indimi. Hayi ke sike sayibala incwadi yalo umlaleli, ngcono sithathe omunye. Omnye umlaleli uthi salibonani basakazi, mina ngingu-Fibion Mpofu, ekhaya ngihlala eBinga eNakaluba, okwamanje ngisebenza eGoli. Msakazi, udaba lwe-school fees lusixakile mpela, thina sehlulwa nge-secondary emalokitshini. Abethu angeke beye kuzoya abazali abakuzani kuphela ngoba yibo abathola imali. Lumbiko uthunyelwe kuFacebook umlaleli uMgcini Ndlovu othi salibonani lonke basakazi beStudio 7, ngibonga umsebenzi omuhle kakhulu eliwenzayo. Isikhathi sesifitshane, ngicela ukubingelela umama unakaNorin lomdala useka Evans, uBenjamin Ncube bona baseChilikuthu eBambazi ePlumtree. Omunye njalo umlaleli osilobele kuFacebook uFrancis Ncube, yena ulobe ngesiNgisi, ngakho ke sizacela ngesikhathi esilandelayo ulobe ngesintu umfowethu. Yena uthi salibonani basakazi, ngilethemba liphilile, ngiyaluthakazelela uhlelo lwenu kubuhlungu okwenzakala eZimbabwe. Lawe ulakho ukuzwa owakho umbono, umbiko umlaleli ubalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 1202-465-0318.
Sanibonani, ndikhuluma noNcube. Namhlanje kuhle, nami ngiyathanda ukuphatheka kulo. Nami ngingomunye wama-street vendors abathengisa emgwaqweni. Inhlupho zabantu abathengisa emgwaqweni zinkulu kakhulu, ngoma ikakhulu uma ngabe uhulumende engabaphathisi. Osomabhizinisi abathengisa emgwaqweni basuke bathwale nzima kakhulu uma ngabe uhulumende wakulelo lizwe engafaki isandla ukuthi abancedise ukuthi bathengise ngendlela engcono nokuthuthukisa amabhizinisi abo. Kunjenje nathi silapha kwele mzansi, nathi singabathengisa emgwaqweni, kodwa kunzima ngendlela ukuthi uhulumende esikhathini esiningi kuba nzima ukuthi bancedisane namabhizinisi abasathuthukayo.
Bantu, 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 apusu nunu we, DTP, Blazy Boy, let's go, let's go. Ngiyabathanda labantwana, ngiyabathanda labantwana, ngiyisifele ngabantwana, ngiyisifele ngabantwana, ngiyabathanda labantwana, labantwana, la unyaka ngiyisifele ngabantwana, ngiyisifele ngabantwana, abantwana, labantwana, abantwana, la unyaka ngiyisifele ngabantwana, ngiyisifele ngabantwana, ngiyabathanda labantwana, labantwana, la unyaka ngiyisifele ngabantwana, ngiyisifele ngabantwana, ngiyabathanda labantwana, labantwana, la unyaka ngiyisifele ngabantwana, ngiyisifele ngabantwana, abantwana, labantwana, abantwana, la unyaka ngiyisifele ngabantwana. Shake that booty, come on shake that booty. I don't care where you from, baby, shake that booty. Hey, come on shake that booty. I don't care where you from, represent my city, baby. Come on shake that booty. I don't care where you from, baby, shake that booty. Come on shake that booty. I don't care where you from, represent my city. Yang yang to these rappers, I deserve the best. Kendall looking nigga, I'm a king, represent the best. I don't give a cent to this boy, rapping wannabes. Young entrepreneur, all the niggas get the shit from me. I've been huffing all day, try to get with me. Ride with a big boss, we ain't doing Mr. Toast. Swag all day, I'm dripping in. What I need, they spitting in. First of time, they own this money, yeah, yeah. Been on every stage in this city, yeah. Divide the money, you do more shit than me, but I charge some money. Baby, come get with me. I'ma show you how I'm really bold. Baby, let's roll. I got Montana in my pocket and I'm ready to explode. Baby, explode.
Ukugqiba lolu hlelo esikhangele ebesilakho. Abazali labantwana besikolo esibangeni seprimary bafole ezitaladini betshengisela phezu kwenyathelo likahulumente lokuhlawulisa ukubhalisa imihloliso kwabayenza izifundo zika-grade 7. Uhulumende uthi kasoze engezelele iholo lezisebenzi lonyaka ngoba imali inlutshwana. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asihlanganeni njalo kusasa.